ye nowethu Christ kuliqiniso sibili ngoba besilemhlangano yama structures ebesiyenza but silamanye ama districts esingasayine lisanga ukuthi siwayenze ngoba sesidisrupte ngama police.
Bathi kuyini okubangela ukuthi bamisa imhlangano yenu?
Bathi bona akusavunyelwa ukuthi abantu babuthane be more than 7 kumbe 10, akusekho emthethweni. So ngingazi kodwa umthetho wona okwama structures angiboni ukuthi lomthetho ngasenqabela ukuthi sihoze ama meetings ethu ngoba yona izani yayenza ama meetings ngama structures. Sathi vele sisenza ama meetings singaba notifyanga kodwa kathesi ever since esiyabe sisenza ama demo sibe ngani sebefuna ukuqinisa umthetho kodwa iphosa ayihambelani lakho siyavunywa sihoze ama meetings ngama structures ngalani lama police la sathi vele siwayenza kusukela the formation of this party ama structural meetings ayayenziwa avunyelwe kodwa sinanzelela ukuthi iluveze iphumula ibulawo south but sathile then ithi magwedo iphumelele ukuthi yenze kodwa ukuzwa kathesi kuthiwa uchair wangkhona usamoni ukuthi kusasa avukeliwe emapholiseni.
Manje lizayenza njani imihlangano yenu lokulungisa ibandla ukuqoqa inhlelo zenu?
Thina kasisoze sinqatshelwe yizanu ngoba izanu yona ijonge ukuthi kusiyafika ku-2023 cabanga ukuthi by so doing izahle uyikhena but thina siyawazi ama-strategies abo vele kusukela the formation of the party ukuthi bayazama indlela zonke but bayehluleka. Thina ama-meetings sizawawoza sivele sizimisele sizawawoza ama-meetings and find a way out ukuthi sikwenze njani ngoba iphosa kayikutsho khona lokhu siya going against iphosa yangkhona ngoba even i-amendiwe lobu yenziweni khona ngale parliament but I'm told ukuthi lo president okakayisayinileyo iphosa yangkhona enje so I don't think ukusemthethweni abakwenzayo i-victimization nje kuhlukuluza i-opposition party.
Yona imihlangano yakhona liyaba liyenzela ngaphi yona le ecithwayo?
Imihlangano le siyabe silama-venues eminingi yangkhona siyenzela ezindlini zabantu ama-traditional venues ethu ama-structures kulapho kuyabe kuholdelwa khona ama-meetings esivele siyenzela khona akula muntu oyabe exabana nomuntu kumbe uyabe etshaya ini kuyabe kuyivele kungama-meetings nje ethu esijayele ukuthi siwayenze sihlangane siqoqe ngomhlangano wethu.
Sikhangele olunye udaba lokubana ibandla selizenelisa iminyaka engamathumi amabili sizwa kuthiwa kulombuthano omkhulu ozenziwa liqoqani lina njengobulawayo?
Hayi thina njengobulawayo siqoqa ukuthi sizohamba ngobuningi mine wethu siyejabulela ukufikisa iminyaka engu-20 lanxa kungenanto yokujabulela mine wethu ngoba abantu basebuhlungwini abantu bahlukuzekile njengoba usazi ukuthi umoya weZimbabwe unjani abanye abafowethu ngokudubela ngendaba yomkhono omunye wethu babalekile baya eGoli sithole ukuthi abanye batshiselwa izinto abanye babulewe so kimi akunanto yokujabulela kodwa kimi isililo yibuhlungu ngikhalela ilizwe lami iZimbabwe labafowethu abaleleyo ngelizwe lesiyadinga impilo ngoba kayisekho impilo eZimbabwe.